uhlupho olukhona vele ku government baba duke ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga, igovernment nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kahlesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga kube sokuzobuya soku-affecta i-formal business to a point yokuthi khona kathesa i-formal business yiyo esisafa abantu kathesa ngeke ngiyothenga ko-okay mina isinkwe esenza dollar ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi amankampani zayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abasestridini uhulumende athi kakwazi yini khonokho
yes ngathi manje kulungiswa njani sibanza khona
okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible uhulumende athathe amanyathelo hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele asiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayesileka i-management hayi mina kangivumelani lakho lokho mina ngithi i-formal business kumele ukuthi ibe protected ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestridini ekwazi ngoba izimota zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estridini isinkwa kathi uhamba njani ukuthi umanufacture uthengisa estridini uthengisela bani estridini laba-ke i-formal business lisisithini.